savela sakutsho kusukela ekuqaliseni ukuthi izano injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukela ngo-1987 leze beginizapho. Umbono wezami ukuthi afuzange iphikiswe. Izami yakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu beZimbabwe, nabantu beZimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo. So ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona. Kwakhathesi abala enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchanisa. So bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizano bekukhulumende kuzekesho ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition. Nxa bengasakwenzanga khonokho kusho ukuthi abantu bazasukuma, bangasukuma abantu besesiye esitradini, ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizano.
Uma sikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uChavisa kasuke ngoba kathesi sokusobala ukuthi ngazangangene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona. So khonoku-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo?
Baqalisanga kathesi, baqalisa ngabomathemadanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uChamisa nguyophambanisa i-NDC. Anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi okufuze abe unkosikazi lamakhelwana wami kanye ibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi unkosikazi lakhe ngakube ngubani. So-ke izano laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo. Umuntu wafakwa yithi njalo njenganje umuntu wafakwa yithi uyakhithwa yithi hathi ngezano. Izano kabayenze nje khonokho akuyikho abatshontshela khona ama-election. Batshontshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha, bafuna ukuvuselela umkhono, bafuna ukuletha imisebenzi. Yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bechane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu, nguye umkhokheli esihamba naye. Awungeke watshintshwa ngasemadali. Ukhuphe abamfunayo, ngubuDouglas Monzora amfunayo, hhayi mbona ngani bangabathatha. Bebafake izikhundla kuzani khona ngani.
Ye bona bathi phela linganza khona ukuthi siqhubeke langekhongolosi yena ebuyayo labo sele phula umthetho bayakhuluma phela la.
Hayi umthetho bona abathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi ijaji nokubuyana ongayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-MDCT. Thina kasikho ku-MDCT. Thina sasuka kudala ku-MDCT saba lewethu iparty kukhuphe waphuma laye wakhe ubaleka lebizo ethi MDCT. Uyakwazi ama-election adlulileyo ukuthi simile saba i-MDC alliance. So ukuthi umuntu ehambe esithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT hayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani ngoba owethu kazange kevelelwe ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC alliance and kathesi siya ku-Congress, i-Congress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senze njani.